Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Alivuka njani izulu kandaba mthwakazi omuhle kumagumbi amane omhlaba lapho elingali khona olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesine mhlazi ku 4 Nhlangula 2020 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulaba lithumi lasithupha 16 abavele kwele South Africa abatholakale belegcikwane le coronavirus. Ibandla le-MTC Alliance seligengule isinqumo sokungayi edale lephalamende.
Sibhalele incwadi uSpeaker of Parliament u-Advocate Mgenda ukuthi engaphindi kwenza ukuchapha lobo bokuxotsha abantwini loya esazimthetho.
Inhlanganiso emela izisebenzi e-ZCTU ithi abaqashi kumele bahlawule izisebenzi zabo ngedola leMelika ngoba selivunyelwa ukusebenza elizweni.
Sibone ngani imali ke elohlonzi esingathi iyagcina ke ivalu. Kuba nzima ukuthi izisebenzi ziqhubekele phambili zixela imali etshintsha uhlonzi lwayo ngokuphuma kwelanga.
Ukutshengisela kwelemelika kuqhubekela phambili lanxa amanye amapholisa amathathu ebotshiwe phezu kokubulawa konsundu edolobheni leMinnesota. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Chumi lasithupha 16 abavele kwele South Africa abatholakale belegcikwane le coronavirus osekukhuphule inani labo eZimbabwe lafika phose amakhulu amabili i-189. Lokhu kwenzakala uhulumende elokhu engakacaci ukuthi izikolo zizavulwa nini. Ibandla leMTC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi selithethe isinqumo sokuthi amalunga alo awedalele ePhalamende leSenate asengaphatheka kunhlelo zalawa madale njalo lizajezisa lilandela isekelo sebandla lalo labo abangalalelanga inyathelo lakuqala elokuthi bengalugqobi kuleli dale. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa obesemhlanganweni weNational Council yeMDC eHarare izolo utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lakhe selilobele usomlomo wedale lePhalamende umnumzana Jacob Mudenda incwadi ekhalaza ukuthi amise ibandla leMDCT ukuxotsha amalunga alo kuleli dale ngoba kungekho emthethweni. Asizweni exoxa losithandekile mhlanga weStudio 7 ngalolu daba.
Liqiniso ukuthi iNational Council ise iresolution yokuthi ama-MP ethu wonke namasenator kawabuyele emsebenzini wePhalamenti wonke bemelela izigaba zabo njalo bengasebenzi ngaphansi kukamonzura lo Phuphe. Yikho ke sithe bazasizakhetha futhi omunye uthi ama-chief whip abamelela i-MDCA ngenxa yokuthi sarejistwa emthethweni ne-constitution eZimbabwe ethi i-MDCA njalo lokuxotshwa kwama-MPs ePhalamenti axotshwa ngomthetho ukuthi only party eya owangena ngayo yiyo ekuxotshayo. Sivumelene ukuthi ama-MP lawe ezixhwalile efuna ukuqaphula bengamelela ngama-principles sizababiza ku-disciplinary committee sizwe phela ukuthi kanti benziwe yini, yindlala yini, yikwethuselwa yini, yikuthengwa yini abekwenzela ukuthi baze baxhwale balandele izinto ezingekho emthethweni we-MDC yethu. Yiyo ukuthi sifuna ukwenza kuthiwa i-due process. Sibhalele incwadi uSpeaker of Parliament u-Advocate Mgenda ukuthi engaphindi kwenza ukuchaka lobo bokuxotsha abantu neliloya ebhangumthetho sathi hayi ujustice chikapi kazange athi asiyo political party wathi hayi isinele ngokunye besanini constitution i-constitution yethikhona esihambisile sayenza ukuthiwa i-supplementary evidence yikho kamhloya bayakwazi ukuthi i-evidence yakutheni i-evidence e-critical uku-applya ukuyihambise sathi oyaxhwala ezama ukuxotsha ama-MPs ethu njalo hhayi uzabona ilihlo likaba lentwana aso the citizens are everybody thina siyiphathi esemthethweni ujaji omunye watho njalo uchitathi watho njalo i-propaganda ekuthiwayo ukuthi asiyophathi le ngabantu abazama ukungcolisa amajaji bayakwazi
ikusasa-ke lapho ephalamende lokhu kungabe kusitsho ukuthi ibandla le-MDCT alisoze lixotshe njalo amalunga enu kumbe lithembe ukuthi usomlomo waleli dale uza kumisa lokho
thina sihamba ngumthetho asinqeni into le ayisokakhokhe ayisokakhonzora iyakwazi ngokopi abathunwayo uyabona sawine court straightaway bathiwa siyiphathi igameli yezanu siyasihamba yathila kutshengisa ukuthi singoba bazama uku-equalize ukuthi uThamsa layite legitimate leader njengoba thinasithi uMnangagwa legitimate leader yiko uma kunjalo-ke sifuna ukubona ukuthi baza kwenzani ngoba abesithi thina asilungelwanga ukuba yi-political party bahamba ku-nomination court i-nomination court is a judicial court yi-court sibili ngoba yiyo yatho njalo kuzatshengisa ukuthi izinto zonke lezi esazenzayo kuzifanele ukuthi ungadilika kubhidliswa ama-election ka-2018 ngoba kutshengisa ukuthi i-electoral court leyangenziwa i-nomination court yavoxa singake savuma thina ukuthi badilike esiyi-wrong thina sahambisa konke okwethu lo lingamaqinga okufuna ukudiliza pa-anti yethu ngoba iqine nko.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 ekwaBulawayo. Asenelisanga ukukhuluma nabecele le-MDCT izolo ntambama. Inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi e-ZCTU ithi abaqatshi kumele bahlawule izisebenzi zabo ngedola leMelika ngoba selivunyelwa ukusebenza elizweni kanye lezinye imali ezithiyeneyo ezifana le-rand lakwele South Africa. I-ZCTU ithi ukubhadala izisebenzi ngemali yeZimbabwe ikuncindezela ngoba limali kayisathengi lutho. Imali yelizwe ilahlekelwa yisisindo nsuku zonke okubangela ukuthi intengo yempahla layo ikhwele mahlayana. Iningi lezisebenzi ligcina selihola amaphepha angathengi lalutho. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo nobhala jikelele wenhlanganiso ye-ZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Isixwayiso sethu sokuthi izisebenzi kufanele phela zibhadalwe ngemali yangaphandle kwelizwe kubangelwa ukuthi intengo yezinto zonke nje isitholakala phela isiku American dollar, njalo laba abathi bathengisa ngemali yaphakathi kwelizwe sibona baya indexa kumbe baya sondeza phela ku exchange rate, so isuka ke imali yangaphakathi ibe imali enengi okumangalisayo. Njalo okwesibili sibone uhulumende evumela phela sokusemthethweni ukuthi abathengisayo ngaba yikuyini abalakho bayavunyelwa njalo ukuthi bangathengisa ngemali yangaphandle. Yikho nje sixebisa kumbe sixwayisa izisebenzi ukuthi nxa sebenegotiator phela kuma-bargaining councils achiyeneyo bekubeke kube sobala ke ukuthi ama-wages lawo ke sokufanele ebhadalwe imali yangaphandle. Sibone ngani imali ke elohlonzi esingathi iyagcina ke ivalu kuba nzima ukuthi izisebenzi ziqhubekele phambili ezicela imali etshintsha uhlonzi lwayo ngokuphuma kwelanga.
Abaqatshi libona bevuma yini ngoba sesike sabona besala. Izisebenzi zikahulumende ikakhulu sesike sazibona zikhalala umsebenzi. Zisithi kumele zihlawulwe ngedola lemelika kodwa ukwalile lokho uhulumende.
Loba nje abaqhashi bengatsho ukuthi kabalayo leyo mali kasilo qiniso phela njengoba yibo phela abathengisa ke ama products esiwabona ke efakwe nge American dollar. Ayisibo bonke njalo abaqhashi abalayo. Abaningi abaqhashi bathi khona kade belandela umthetho babe sebevele sebebhadala nje ngemali yangaphandle uhulumende angaze ngenele ke acithe ke lokho kwakuvunyelwana kuma collective bargaining athize. So abaqhashi abasoze beqhashe ke ngeminwe bethi imali kabalayo ubona belayo. Sikhangele uhulumende ama services kahulumende amanengi okwamanje ngama services ke abhadalwa ngemali yangaphandle kwelizwe. Kugoqela ke ama parastatals athize konke abakuthengisayo okwamanje okuningi kwankhona ke kusekuse malini yangaphandle kwelizwe.
Umnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi AZCTU. Ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 eseHarare. Asenelisanga ukukhuluma lenhlanganiso ezimela abaqatshi elizweni. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Manje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi abezomthetho sebefumane izindlu ezilithumi lambili ezazingezikasikomitshi wamapholisa umnumzana Augustine Chihuri ezicatshangelwa ukuthi zathengwa ngemali yokungethembeki. UChihuri wabaleka elizweni kodwa kule mpahla yakhe eningi ebalisa izindlu esisezandleni zesizwe. Iphephandaba leChronicle lithi amalunga edale lephalamende kuzamele ahlolwe igcikwane lecoronavirus. Leli phephandaba lithi lokhu kuvele ngemva kokuba amanye amalunga ebuze ukuba azaqhubeka esiza njani edale engahlolwanga. Umsekeli kasomlomo wedale unkosikazi Tsitsigezi wasesithi uhlelo lokubahlola luzenziwa kunsukwana ezilandelayo. Isizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela ngeWhatsApp.
Salibonani kuStudio 7, mina igama lami nguAdolf Shaba. Mina indaba engithanda ukukhuluma ngayo eyokuqala, sithanda ukubonga ngokusazisa ngamanani nokuthi kwenzakalani ngalo mkhuhlane okhona we-COVID-19 namehla namalanga ukuthi kwenzakalani emhlabeni naseZimbabwe. Siphinde sibuye kulezi zinto ezenzakala ezweni lakithi. Uma ngibheka isimo esikhona njengamanje, iZANU-PF sithethe elinye inyathelo lokuthatha abantu be-NCC abanjengabaThokozani Khuphi leqembu lakhe laboMonjora ukulwisana nabantu, ngoba lento abayenzayo akuyona into yokuthi balwa noNelson Chamisa lebandla lakhe kuphela, balwa kanye nabantu. Ngoba lento akula muntu akukaze kwenzeke lokho ukuthi umuntu uya ku-election ethi uyavota ethi uvotele MDC Alliance kuphinde kuthwele lama MPs nayo MDCT engazange yaparticipate ku-election, abangazange bayasupporta. Ngoba ukuze umuntu awini i-election wakhampeni kwavotwa wathola lelo nana akwenzekanga nje ngokuthi umuntu owasuka uMDCT kwaba necampaign into abangazange bayenze sibuye esimeni salento eyayenzeka besuka besiya le eBowera ethuneni kaTshwankirayi yebo kambi sibona amantombazana ahamba kudemonstration ebotshwa ihlangana nenkinga ezinzima kodwa nampo ethokozani khupho umondlora lo komiti bazidanasela iZimbabwe yonke bayenza umathanda kuyatshengisa ukuthi bayingxenye ezanu-PF ngoba izanu-PF nxa ungayona ingxenye yabo uzithola usenkingeni ezilungu uba opposa
laba abantu ababakhipha lapha ephalamende abantu abangena ephalamende ngoba bevotelwe abantu ngaphansi kweqembu likwi-MDC Alliance naye umakhupha ngaleso sikhathi wayenawo amakhandidethi akhe ayemele mhlawumbe ngiyifunda la ayekhankase khona ukuthi angenele ukhetho manje nama esezoqhamuka esexosha abantu abavotelwa abantu basephalamenti uyabona ukujika kube sengathi uyasetshenziswa ngoba phela masukunjena sengathi bekungamaqembu amabili ngoba naye besevele neqembu lakhe nalinike ngapha nalaba labo esiqembu labo elimile manje futhi kunjalo enye into abangayinanzelele enye into ofuneka sinanzelele lokuthi njalo thina sihlele sibandululeka kumele ukuthi ngabe kuthiwa iMatabeleland siyakhona ukuthi sibe leqembu elizamela iMatabeleland lingadilizwa kube sekufana neqembu elizobusa ilizwe hhayi ukuthi khona thina njalo kufanele sihlale siba abantu bangakithi akuba ama-deputy president ngaphansi kobuholi obuyaba bukhona and nakhona ukuthi umuntu wakhona uba yi-second deputy president akungabi u-deputy president owuyolandela ukuba u-president so then zonke lezi zinto azikho fair so umama makhuphe nje naye kake ahlale phansi ahluze umqondo into yakhe icace kungabi ngathiwa uyasetshenziswa kubona kathi usebenzisa naye iy'ngqondo zakhe hhayi iy'ngqondo zomunye umuntu osecelini
linjani sitiyo sezenzi thina siyaphila hhayi thina lokho esikubona lapho eBotswana lokhu ngokunye lokhu basizimba kwemashophu bathi bafuna amaphemithi kodwa basivalele angikwazi ukuthi bathi siyathenga ngani igama ngumselo bakhe niseBotswana
sanibonani nonke ngo-studio 7 nani balandeli be-studio 7 siyabonga okukhuluma ngosikhumbuzo sibanda ngikhuluma ngilapha eGoli Alexander bantu bakithi ngiyabonga kakhulu umsebenzi oliwenzayo ku-Studio 7 linikeza izindaba ngobuningi bazo ezingatholakaliyo ku-ZBC ngoba ingeyezani leyanayo isinikeza izindaba abantu bakithi abazithola indaba laphana ku-ZBC indaba zezani uyatshela ukuthi khipha lokhu ngakukhiphi so siyabonga kakhulu bantu bakithi bakomthakazi sifuna ukukhululeka komthakazi funa ukukhululeka mpela sibhubhuzela abantu bakithi ukuthi abantu bakithi abaphume emaqembini aboZanu abaphume emaqembini abo-MDC kaChamisa akuna nto ehlukileyo iZanu ne-MDC kaChamisa le uthi MDC kaChamisa bathumela amashona from eHarare kwana bezoba amameya kithi ngapha bengekho abantu bakithi abangaba amameya so thina singabantu bakithi siphoxa kakhulu abantu abanjengaboloku ogawule lapa abaloko bengivikela umnankagwa bethi umnankagwa akukhona akwenzayo inhlelo zakhe simnikeze ichansi ichansi yani ngoba yena uhleli laphana uchaza nje ukuthi yadla akazwelani nabantu bakibo ababula egoground abantu ukuphathwa ngamathuna abantu bakibo ababula egoground etsholojo namhlanje uzositshela ukuthi kona asinikezeni ichansi ichansi yani ngoba umnankagwa usebenzisa abantu bakithi emathebelelenje ukuthi libebe ngama-boardguard yakhe evikele ukuthi engabhekani namacala ayenzayo icala likoli bantu bakithi asifundeni nathi ukuthi sizwelane nabanye bethu emathebelelenti abahlukunyezayo ngoba le ground le yayibulala abantu sasikhona thina yayingakhetha ukuthi kona umndebele umkhalanga umhlobani yathunyelwa from emashona lend izobulala abantu bemathebelelenti so kufanele bantu bakithi bephume entweni zemashona bebambane bethi enough is enough sesifuna ukuzivusa emathebelelenti yikho nje sikufunayo thina emthakazi sifana abantu bakithi bebambane cela abantu bakithi bekhule emqondweni bebone behlakaniphe bengahlali bendawonye nje ukuthi ankomo asiyala unkomo azangesho ukuthi kushiye lapho ukuthi noma sekunzima ubone ukuthi lapha ucendezelo uvume akaphawuli lutho bona labo gawule nabochuma
wanala vathuli.
Yes, ya muzo baba uphugeni ma ekhuluma ngokuthi yena umama uMakhuphe ngiyaphatha umsebenzi wonke ngohlelo lo kubekwa kwababa uTshwangirayi. Kodwa phela akananzelele ukuthi umama uMakhuphe wathi kufika isikhathi sokuthi kwenziwe MDC Alliance. Wehlukene yena nobaba uTshwangirayi, wehlukana nebandla le-MDCT esezenzela okwakhe. Samuzwa ekhuluma nasemsakazweni ukuthi ubaba uTshwangirayi umthumela abantu ufuna ukumtshaya, engasahlanganeli lemhlangano yonke yebandla kwaze kwafika isikhathi sokuthi ubaba uTshwangirayi alale. Ubaba uTshwangirayi ezelele kwangukhona umama uMakhuphe esekuyaqala kubonakala eseziveza ukuthi yena usebandleni le-MDC.
Sayonani basakazi Estudio 7 ngiyalibingelela linjani. Hayi, thina siyaphila singazilila khona lapho ngemikhuhlane lomhlaba. Hayi, mina ngokuthutha bami engibuthweleyo angizwisisi ngitsho okukhulunywa mayelana lohlamisa noMakhuphe. Kathi yona ihayikhothi ize iyevumela uNelson Shamisa esiyaqalisa ukuthi ubhalisa ukuthi ufuna ukuba ngupresident, yamvumela njani engela mthetho awubekileyo njengoba bethi kala mthetho owawufakayo ekhoti, engela mthetho owufakeleyo ukuthi umba abantu uzawenzela lokhu lalokhu, azange kukhulume waphuma ukumthatha nje kuphela badiye wena hambe ekhambeni ube ngupresident. Kodwa shuwa into enziwa nguMakhuphe iyayangisa ye akakhulu njalo yena akakhangele akubona ukuthi vele uluhlu asekilo yiluphi. Labo laba abade besithi bayamlandela sebemvumele bayangena kulwalelo bandla vele ekilo yena, okutshengisa ukuthi lakudala kwakhe wayevele esebenzela lwaleli bandla elimsebenzisayo. Awusikho lokhu ngitsho, ayisikho zachosa. Ende thina sazi uNelson Shamisa engupresident we-MDC Alliance. Kati MDC Alliance le-MDCT zingenana ngathi khonapha? Anti labana baba bodwa lwana waziphumela le-alliance yakhe bazibumbela ibandla labo beyibo bodwa wakhethwa ngabantu ende wawina 2.6 million esiwaziyo sonke akulongakwaziyo. Yena lo umama olokhu ehlukuluzana laye akulalutho alenzayo, akulakuyini akwenzayo kuze kuye lakhathesi.
Lawo-ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhangele esivela ngapha kwele Melika. Ukuthengisela kwele Melika kuqhubekele phambili lanxa amanye amapholisa amathathu ebotshiwe izolo phezu kokubulawa konsundu edolobheni leMinnesota. Inkulungwane zabantu bama-state achiyeneyo bangene ezitaladeni okosuku lwesitshiyagalombili bethwele amabhakane asola ukubulawa kwabensundu ngamapholisa amhlophe. Iningi labatshengiselayo ngabamhlophe. Wayengumphathintambo wezomvikela kuhulumende kamongameli Trump umnumzana James Mattis usole umongameli Trump ngendlela aphatha ngayo udaba lokutshengisela lokhu, esithi ilizwe leMelika liswele umkhokheli oqotho kweminyaka emithathu edluleyo. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Mandla Mkhwananzi, saqala ngokumbuza ukuthi kambe okwenzakalayo elizweni kulakho na ukubangela ukuthi ozancintisana lo Trump umnumzana Joe Biden owebandla lama-Democrats anqobe kukhetho oluzenziwa ngenyanga kaLwezi wonalo umnyaka.
UTrump njengomuntu ovele phakathi ngingathi yena uvele usele 50%, and kodwa ke ukuthi ngathi nxa kuqasa umjaho uqalisa yena evele esephakathi ngoba olama imechanism olayo yonke nje kuphakathi. Kodwa sizabona ukuthi uzadlala njani, kodwa kukhanya ngani kusekumphunyuka. Abantu be-America kabakucabanga, so angiboni ukuthi kuyamhambela kuhle. Into eziningi COVID-19 bonilaba, lawona odlakela oliqambileyo ukuprotesta kusitsha ama buildings indawo eziningi kusitsha izakhiwo ya-America yonke nje ngenyawo. Angikholwa ukuthi umpikitsha afuna ukuthi ube ekubuseni kwakhe ngani kuzamthelelela mbijana. Ya
umongameli Trump yena-ke ubona njani amathuba akhe?
Ya umnumzana Joe Biden lokhe lethuba sibile likhulu ikakhulu ngalesi sikhathi sama-protest kulodlakelo olungaka abantu bonke bengathakazeleli lokho okwenziwa ngamapholisa ebantwini abansundu. So ngibona ukuthi uBiden la uzangena khonapho uzathola sibili support since ama-Democrats elabantu abamnyama. Kodwa-ke sizabona ukuthi kuyazala ngomona.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leOhio.
Super thick, slick beauty, how can I resist? Sophisticated, educated, big girl. She's a masterpiece, take a look at her. Coolest girl I've ever met, she's the best I've ever had. Kiss and pull, heaven sent, always feel, never bet. Wife in material, she's the type you bring home. Mama's gonna smile when I make the best intro. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. You tell me I'm a kind of jelly. They just can't help it. Baby's got swag, dripping for the black magic. I got me enough credit, calling out my exes. I'm styling in CZO now since joining all my senses. Any other girl is a waste of time. I swear I'll stay loyal, never cross that line. Cause every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous.
Ke emaphethelweni ohlelo lethu lwalamhlanje singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wathi sikhangele ebesilazo amalunga edalela eParliament ayebandla leMDC Alliance kulabalithumi lasithupha 16 abavele kwele South Africa abatholakale belegcikwane lecoronavirus. Ibandla leMDC Alliance seligenqule isinqumo sokungayi edale leParliament. Inhlanganiso emela izisebenzi ezHCTU ithi abaqatshi kumele bahlawule izisebenzi zabo ngedola leMelika. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Olivalelisayo uChris Gande ngisithi nxa lifuna ukulalela njalo indaba zethu lingaya ebulenjini be-internet kukheli ethi www.voa